Kuizika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 19 kuNhlangula 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kumele ukuthi ama-political parties banikwe i-voters roll in electronic form. Kukwazele ukuthi bahambe bayiverifya ukuthi abantu babo bonke bakhona na ku-voters roll.
Abebandla le-MDCT bathi izek kumele itshengise amabandla ezombusazwe uluhlu lwe-voters roll kungakayiwa kukhetho. Iningi labantu beZimbabwe likhuthaza uhulumende ukuthi abe inhlonipho yeqhawe lesizwe umculi obedumile uComrade Chings yena obhubhe ngolwesihlanu. Abenhlanganiso yabe lapha abavela eMelika eLove Without Reason basekwethekeleleni eZimbabwe ukuyaqhuba uhlelo lokuhlinza abaludubo lokudabuka kwendebe olunsuku eziyisithupha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-MDCT lithi ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission kumele ivumele amabandla ezombusazwe wonke ukuthi ahlole ugwalo lwabalelungelo lokuvota i-voters roll ngaphambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Kubika uNompumelelo Moyo.
Abasakhulayo bakobulawayo bebebutheni okwakuqala enkundleni ye-White City phansi komanyano wamabandla ezombusazwe aphikisayo owenera bekhuthazana ngokuyabhalisa ukuvota ngomnyaka ozayo kuthi labo abangela zithupha babone inhlanganiso ezimela abasakhulayo babancedise bathathe izithupha. Ekhuluma emhlanganweni lo, uNkosazana Thokozani Khuphe, umsekeli womkhokheli webandla le-MDCT, uthi uhlelo lokubhalisa ukuvota balubheke ngeso lokhozi ukuze wonke umuntu abhalise ukuvota.
Kumele ukuthi ama-political parties banikwe i-voters roll in electronic form. Ukwazele ukuthi bahambe bayiverifya ukuthi abantu babo bonke bakhona na ku-voters roll. Then ama contesting political parties so kumele batshele izeki babe yiba batshele izeki ukuthi hayi i-voters roll le siyavumelana ngayo yiyo sokumele ukuthi setshenziswe kuma elections.
Uma lolu hlelo lungatholakala lulobugwelegwele lobuqili ikakhulu kungwalo labalelungelo lokuvota i-voters roll lulakho ukungaqhutshwa lolukhetho. Unobhala jikelele we-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube, uNkosazana Rita Ndlovu, laye ugcizelelwe amazwi kamakhuphe.
Into eqakathekileyo ukuthi sikhulume ngokuthi siyavumelana ukuthi asisebenzeni ndawonye ekukhipheni umgaqo. Ekugcineni lowo esimbona enguye efanele ukuthi alide ithimu yeZimbabwe ezakhipha umgaqo.
Osakhulayo wenhlanganiso ye-Concerned Citizen Support Network of Zimbabwe, uNkosazana Thabisile Ncube, uthi basebenzelana lamabandla wonke ezombusazwe ukuncedisa bonke abasakhulayo abangela zithupha kunye lezithupha zokuzalwa ukuthi bathole izithupha benelise ukubhalisa ukuvota.
Selimuse ke sithi ongela ID whether who is eligible to vote. Abangela ama ID bonke and nifuna ukuvota ngoba kufanele nivota ngithi ngona ID ukhona ukuvota ngithi sina sithi hayibo sisebenzisana ne MDC, sisebenzisana ne Transform Zimbabwe, sisebenzisana namanye ama political parties wonke who are under NERA sekhathisa ama ID ukuze liyovota free of charge asibhadalisi.
Umanyano wenera usungule umkhankaso kobulawayo wokukhuthaza abasakhulayo ukuba bayebhalisa njalo bavote ngo-2018. Okwamanje akula muntu weZimbabwe osebhalise ukuvota, kuthi inhlanganiso yeZEC isibhalelane isivumelwano lenkampani yeChina ukuba ngungcwabakazi. Babe sebele michina yangalezi nsuku eBVR noma nje amabandla aphikisayo athi kabasuthiseke ngokusebenza kweZEC kunye loluhlu lwezinto ezifunekayo andubana wenelise ukubhalisa ezifana lencwadi yekheli yalapho ohlala khona. Ngimele iStudio 7 yokubulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Iningi selikhuthaze uhulumende ukuthi abe inhlonipho yeqhawe lesizwe umculi wabelodumo ecula ingoma zokulwela uzibuse njalo owayekuviyo lezizandla umnumzana Dickson Chingayira wabesaziwa kakhulu ngegama lokuthi ngucomrade Chinks. UChinks ubhubhe ngolwesihlanu ngeviki edluleyo. Impela sonto iphele abantu besiya emzini wakhe ukuyakhalela imuli yakhe. Iziphathamandla zikahulumende kanye lezebandla lezanu-PF labenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko bebekhona esililweni lesi. Abanye babaculi abakhalele uChinks. Imuli kaChinks ngomnumzana Oliver Mtukudzi, uSulumani Chimbetu labanye acula labo beseMozambique. Lalapo esephindele ekhaya. Asebenza labo emsakazweni weZBC labo bebekhona. Abasemazweni bona bebethumela amazwi enduduzo enkundleni zebulenjini. Abenhlanganiso ezizimeleyo laba amabandla aphikisayo sebesole ikomishini yabona ngokuqutshwa kokhetho. IZimbabwe Electoral Commission phezu komlayo esiwethulile obamba abantu ikakhulu abahlala emadolobheni ngamandla ukuthi nxa besiyabhalisa ukuvota kumele bahambe lo bufakazi obuveza ukuthi ngempela abahlala kulelo dolobho. Ubufakazi lobu buvame ukuba incwadi yempatalo yefoni amagetsi lokunye. Kodwa inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Election Support Network iZESNI ithi udubo ikuthi abantu abaningi abahlala emadolobheni ngamaloja njalo kabalazo incwadi ezifakaza ukuthi bahlala ngaphi. Ngokunjalo iZesni ithi abantu abaningi kabasoze benelise ukubhalisa ukuvota. Le yimbono esekelwe ngumsekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Thabita Khumalo.
Isho njalo njengebandla leMDC likhokhela ngobaba uTsvangirai sikhangela indlela abantu abahlala ngazo iningi labahlala baseZimbabwe labanazindlu zokuhlala bayalotsha. Njalo siyazi ukuthi uhulumende wezani wadiliza izindlu zabantu, so iningi labantu belikabandawo zokuhlala. So okuqakathekileyo ukuthi umuntu azakale ukuthi isizalwana saseZimbabwe isithupha, hatshi ukuthi uhlala nxa elithupha kabe elithupha zakavoti. Ngoba iningi labo ikakhulu singakhangela futhi nxa kuwukuthi uyalotsha endlini yomuntu ongasapoti ibandla olisapotayo, asozafa ukubhalela leyo ncwadi ukuthi uhambe uyebatshengisa ubufakazi ukuthi uhlala ngabo. Ubufakazi okumele busebenziswe yiZEC ubufakazi besithupha, ngoba isithupha basitheke uhulumende. Uhulumende yamazi lowo muntu ukuthi yilona yiyo inamba zakhe lezo zithupha.
Kule ncwadi elayibhalela iZEC ngenyanga edluleyo ngalolu daba, lingaba selitholile na impendulo?
Lokhu esaxoxisana leZEC silethemba lokuthi bazakuzwisisa khonokho ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu bangaze bahlukuluzwa ngokuthi abasanelisi ukuvota kathi ngoba bengatshengisanga umfakazi lapho abahlala khona.
Uhulumende yena uthini ludaba eselike laluphatha na edalela ephalamende?
Uhulumende yani vele siyakwazi ukuthi sisebenza nohulumende ngomahlela wezani, njalo bona bazele njenga bafuna ukuthi abantu babhalise ngoba bona bafuna ukubhalisa babo esebechiya abanye abantu indaba esayicubungula le kese sibona ukuthi amabandla lapha aphikisayo sebeyithethe le ndaba bayihambisa ezeki so sesimelele ukuthi izeki zaphuma lo mbono onjani kodwa saloke lizama ukuthi sixukaxuke epalamende ukuthi uhulumende akubone ukuqakatheka kokuthi umuntu nxa elecupha uqakathekile ukuthi avote hatshi ukuthi uhlala ngaphi.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT. Sixoxe laye ekobulawayo. Siphinde saxoxa njalo lomabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo ze-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube. Unkosikazi Rita Ndlovu yena othi le imizamo kahulumende yokwenqabela uZulu ohlala emadolobheni ukuvota ngoba abanengi besekela amabandla aphikisayo.
Ukuthi umuntu kuthiwe kalethi proof of residence yibutsotsi yikungathembeki kohulumende naleyo ngoba abantu abaningi abalazi izindlu uzalethi proof of residence elebizo la elingasilo lakhe kuthiwe futhi uphambanisile and khonokho akwenzayo izekhe ekwenzayo ikwenza emadolobheni kuphela ekwazi ukuthi kulabantu abangavoteli iZANU-P F emakhaya abantu kuzathiwa usebhuku kabhala incwadi and usebhuku uzayibhala leyo ncwadi abantu bonke baphiwa ama bayirejistra ukuvota be-approve ngubani ngosebhuku just because bona ngabantu beZANU-P F abaningi abavotele emakhaya. Kurongo konke khona lokhu umuntu karejistra ukuyavota as long as elesithupha seZimbabwe equalifye ele-18 years kahambe ayorejistra ukuvota.
Kukhona naye liza kwenza Mandlovu njengebandla ukuze lulungisiswe lolu daba.
Udaba vele siphakathi kokulungisisa zonke izinto ezenziwa yizethi. Siyakwazi ukuthi izethi kayikho independent, izethi vele ihlala sonke isikhathi isekelana lohulumende. Ubutsotsi kohulumende bonke benziwa yizethi. Njengebandla namanye amabandla aphikisayo silokhe siyayilwa yona lempi yokuthi umuntu kabe nesithupha sakhe ayirejistra ukuvota enesithupha eneminyaka engu-18 ayirejistra ukuvota.
Emakhaya khona kungani bungadingakali ubufakazi lobo kumbe ukubuya losobhuku yibo ubufakazi bakhona kwenziwa njani khona?
Bathi yibo ubufakazi bakhona kodwa thina siyakwazi ngaphambilini ukuthi vele osebhuku bayasebenzelana lohulumende bayathinta abantu njengenkomo ukuthi kabame lapha bazababe bebonakele kuvota. Nakhona lapha ku-registration kuzayenzakala into efana nayo bazathintwa njengenkomo bahle batshelwe lokuthi livotele bani. Okuyikho okungaqondanga ngoba nxa kuyikuthi emakhaya i-proof of residence ngusebhuku nakhona lapha i-proof of residence kayibe yisithupha ngoba lapha kunabantu abahla edrobheni abantu bayaloja abantu abalazindlu akula muntu ongaba le-proof of residence engalandli kumele uprove ukuthi ulendlu yikho uzavota. So umthetho i-constitution ithi khona yona ithi umuntu ovotayo umuntu ole-18 years ngumuntu orejistra ukuvota yikho esikwazi. So lokhu ukuthi sokubuya sokuthiwa woba ne-proof of residence ukuzevota ngokunye okungekho kusisekelo sombuso welizwe.
Unkosikazi Rita Ndlovu ngumabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube. Ku-Life Talk namhla sixoxa ngengwalo ezidingakalayo ukuze umuntu enelise ukubhalisela ukuvota kukhetho oluzayo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Abenhlanganiso yabelaphi bakwele Melika eLove Without Reason baphakathi kokwethekelela eZimbabwe ukuyaqhuba uhlelo lokuhlinza abaludubo lokudabuka kwendebe esibhedlela seParire Nyatwa eHarare. Kubika uMavis Gama.
Amakhulu abantu iningi labo kungabantwana baze kuzohlolwa ngesonto. Umfundisi Khulumani Mangena ngomunye wabafundisi bebandla le-Revival Ministries International elinxuse abelaphi be-Love Without Reason.
La bantu sazane labanye abafundisi esebenza labo abase America. So yibo abasinikeze ama-numbers abantu laba. So bathe besiza lapha basikontakta sahlala labo. Sayenza inkulumo zonke ubana singancedisana njani ngento elapha esibuthanele namhlanje. Ngokwaqala ukuthi baze lapha ayikho neZimbabwe kuphela kodwa eAfrika baqala ukuza la eZimbabwe. So isibusiso esikhulu ukubana thina njengabana singabantu eZimbabwe baqala ukufika la baza kuqonda besiya amanye amazweni amaningi besuka lapha eZimbabwe.
Umangena uthi le ngenye yemisebenzi okumele yenziwe ngabamabandla ezokholo lwesiKristu njengalokho okuthiwa ngumbhalo ukutholisa uZulu usizo ngendlela ezehlukeneyo kunkinga abhekane lazo ogoqela ezempila kahle.
Thina siyakholwa lokho ukubana umuntu umnikazi wempilo nguJehova uNkulunkulu. Kodwa silapha siyazi ukuthi ukulimala okunye okwenzakalayo ekuzalweni thina siyazi ukuthi incedo siyakwanisa ukuyithola ngapha esibhedlela. But asilahlanga indaba yokukhuleka ezomoya. Sikhuluma nje iviki yona leyo ephelileyo size lapha esibhedlela saboda sikhuleka kule ndawo ukwenzela ukuthi imimoya ebambe abantwana abancane nabadala ukuthi la yisukele. Ukwenzela nama-operations nxa esiza kwenzwa uNkulunkulu uyabevulela. Silapha sile isitafula engayithi i-section esifake khona abafundisi lapha abahleli khona ababekhuleka labantwana bengakayenzwa ama-operations lawo.
Umnumzana Thawone Itakaruza ngumbalisi esikolo seKutama College koZimba engomunye wabazali abaphelekezele ingane ukuzadinga usizo phansi kwalolu hlelo. Yena ke uthi indodakazi yakhe uAmanda Takaruza oleminyaka elithumi lasikhombisa wazalwa indebe yaphezulu idabukile.
But the cleft yeah lip was repaired when she was 2 years old.
Wahlizwa ngudokotela Muzeziwa ukulungisisa lolu dubu ayelalo lokudabuka kwendebe. Kuleso sikhathi isibhedlela seParire Nyathwa ngesikhathi saseleminyaka emibili owangaphansi wawungazange walungiswa udokotela ethe ungasalungiseke.
Umkhokheli enhlanganisweni ye-Love Without Reason le umnumzana Santosh Matthews uthi wakubona kufanele aphatheke kunhlelo zalolu hlobo ngemva kokuba ehlangane lo dubo lwezempilakahle emulini. Indodana yakhe uPhilip izelwe ile ndubo ezimbalwa ukubalisa ukudabuka kwendebe.
My son was supposed to be born then. He didn't have a stomach when they scanned him before birth.
Indodana yami wakuthiwe uzozalwa engofileyo. Odokotela besithi akala sisu ngesikhathi ehlolwa esasesiswini sikanina. Wayele ndebe ezidabukileyo elenkinga eziningi kwezempila kahle. Ubuso bakhe ngasandleni sokudla kungabukekanga kuhle. Enye ingxenye yobuchopho bakhe yayingekho ilezikhala eziningi enhliziyweni yakhe kwaba yisimanga ukusila kwakhe.
Ingcweti kwezempila kahle zithi umsebenzi wokuhlinza lokulungisisa indebe edabukileyo eZimbabwe kule ndleko yamadola asukela kunkulungwane ezintathu $3,000. Babikwa bebaningi abalokhe belindele ukuhlinzwa esibhedlela seParire Nyathwa ukulungisisa ukudabuka kwendebe. Abanye sebele minyaka emihlanu lokhe besemzileni ukuba batholiswe lolu sizo eParire Nyathwa. Ingcweti kwezempilakahle zibika ukuba umntwana oyedwa phakathi kwabangamakhulu ayisichiyagalombili uzalwa edabuke indebe. Lanxa kuyisimo esilungisekayo, udubo yokuba uZulu weZimbabwe emotsha isikhathi esiningi edinga imbangela ngoba abanye bekhola ukuthi yibuthakathi loba imimoya emibi. Iningi labaze ukuzadinga lolu sizo abavele endaweni ezehlukeneyo zelizwe bathi bazwe ngalolu hlelo embikweni abayithunyelwe ngabamankampani abomakhalekhukhwini awe-Econet le-Net1. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
ngemva komkhosi wabo wokuqoqa imali yokusiza abantwana abadabuka emulini eziswelayo lentandane emhlubulweni weMathebeleland. Abenhlanganiso yeMopane Foundation International benze uhambo lwabo lomnyaka ukuya kwabela abantwana laba izembatho, amabhuku lokunye endaweni ezehlukeneyo zeMandebeleni. Umqondisi weMopane Foundation unkosikazi Nomsa Negevane oyisizalwane seZimbabwe esihlala kweLebhilithane uthi isifiso sabo ngesokusabalalisa inhlelo zabo zifinyelele indawo zonke zeZimbabwe. Asizweni exoxa lo Mike Wove weStudio 7.
Lise, kwaqala ngathi abasezokuhambe kahle but eventually into zahlangana. Labantwana abangu 35 esibabhadalelayo eMathebeleni South nezikolo ezingu-3, iNyashongo lapho esilabayi-4 khona, ezamanyeni sinabangu-8, iLukazi sinabangu-6, then silabanye eMathebeleni North esomakhulile engayo sinabangu-7, eGwayi Primary School eCholojo sinabangu-6, then eMidlands sineshurugu sinabangu-4. Sikwanisile ukubabhadalela for umnyaka wonke, sakwanisa ukubathengela ama-inform wonke umnyaka wonke for this year. Sakwanisa ukubathengela izicathulo wonke, sakwanisa ukubathengela amasokisi amapheya angathuthu kwezindawo bathole mo.
Kodwa lapho waqala ukusungula uhlelo lolu lokuqoqa imali, belikhangelele ukusiza abasakhulayo bangabi?
Asinayo inamba. Okwakhathesi, ngoba abantu abethu esibathathayo, asibathathu sibabhadalela umnyaka wodwa, sibayekele next year sidinga abanye. Into esifisayo ukuthi sibabhadalele this year, la next year baze bayefika lapha abafika khona nawe ephumelele ezifundweni zabo.
Ngiyazi ukuthi ngomhlaka 4 kaLwezi kulomnyaka ukhangelele ukusungula umunye uhlelo wokuqoqa imali yokusiza abasakhulayo. Ungangitshela ngamafishane ngalolu hlelo?
Iminyaka yonke sizama ukufundraiser, senzela siyabe sifundraisela for next year. So mhlaka 4 November siyabe senza same thing. Siyabe seSheffield Double Tree Hilton Hotel. Sizama khona ukuthi sibe sifundraise imali ya next year inhlelo zalo ukuthi sikwanise ukubhadala ifees like khona lokho esikwenzile every year. Okwamanje asilamuntu obhadala la i-team yethu yonke ngama-volunteers. Lami nje ngiyivolunteer kula mali engiyitholayo. Nansi eZimbabwe ngiyasibhadalela ama-fees and everything. Sithandazela ukuthi sithole imali ekwanele yona le abantwana bona
ngaphandle kokuthola imali njengenhlanganiso likhangelele ukudinga usizo olunjani?
Kuya depend ukuthi umuntu ungathi soziningi umuntu angasiza ngazo. Ekukhanga ukuthi nangabe umuntu efuna ukusiza into ecala ukuthi athintane anthinde. Inamba mu 0745028-7082.
Lo nkosikazi Nomsane Kevane ongumkhokheli wenhlanganiso yeMopane Foundation International obekhuluma ecingweni lo Mike Wobe weStudio 7 eseNgilandi. Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu leHighlanders likutshaye indiva ukungezwana okudale ukumiswa umsebenzi komsekeli kamqeqeshi uAmini Somapiri kanye lomqeqeshi wabonozinti uCosmas Zulu lanqoba elewange nge-3-0 ngesonto. Kubika uJoseph Njanji.
Sibele mpumela enhle isenzo somqeqeqetshi weqembu leIslanders uErol Akbay ukuba adlalise abadlali abasakhulayo aphumuze iningi labadlali abajwayele ukudlala njengoba leli qembu lithole yonke imiklomelo ngesonto. UAkbay uthi lokhu kwenze ngoba esenanzelele ukuba nxa iqembu lakhe lidlala la maqembu aqhuba nzima kusigaba seCastle Premier Soccer League abadlali bakhe balokudelela, yikho esesipha ithuba labo abasakhulayo. Ngesonto Akbay ubephathiswa ngumelusi Sibanda ngemva kokuba iqembu leIslanders limise umsebenzi abasekeli bakhe uAmin Somapiri kanye loCosmas Zulu bona abetheswa icala lokungaziphathi kuhle. UZulu ubize umhlangano lentatheli zemidlalo ngesonto ekuseni lapho athe yena ufela ukuba ngumuntu ofuna izinto zihambe ngendlela eqondileyo sonke isikhathi kodwa kungcono afele iqiniso njalo akasoze athule kusonakala kuqembu leBhoso.
Khathesa bengakhulumi njengo ucoach weHighlanders, sengikhuluma ngiyi-life member e-team le. Lami angifuni ukubona ngizo abazukulu wami bazofika kungasela iHighlanders ngoba kulabantu abayenze into ezingalunganga. Yikho ngilibize lapho ngizoritshela le suspension le ukuthi ngisuspendelwa ngoba ngikhuluma ukuthi why benga discipline umfana lo
uZulu lo somaphiri bamiswe ngemva kokuba kube lezihlakalo ezimbalwa bejingelana kakubi phambi kwabadlali beqembu la Islanders. Kusenjalo impumela yemidlalo edlalwe ngempela viki kusigaba se-PSL ichiye kulamaqembu amathathu ahlezi phezu kwengalane lemiklomelo engamashumi amabili lesikhombisa. Njalo lawa maqembu ngabalisaya ele-Black Rhinos lona elihlezi esiqongweni, elengeze Platinum Stars elikwindawo yesibili kanye lele-Chicken Inn elihlezi endaweni yesithathu. Iqembu le-Islanders lihlezi endaweni yesine lilemiklomelo engamashumi amabili lane, njalo lilingene ngemiklomelo leqembu le-Haumein. Endaweni yesithupha kuleqembu le-Dynamos lona elilingene ngemiklomelo lamaqembu abalisa ele-FC Platinum kanye lele-ZPC Kariba. Omathathu elemiklomelo engamashumi amane lantathu, kodwa eledimbari lakho ukukhuphuka liye phezulu ngoba umdlalo walo eliwudlale leqembu le-Chapungu awusafikanga emaphethelweni ngemva kokuba sekuwe igedi enkundleni ye-Ascot. Abafana bedimbari bebekhokhela nge-4 kanyanga ngesikhathi umdlalo umiswa. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ke ingoma imnandi sifikisa emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla le-MDC lithi iZimbabwe Electoral Commission kumele itshengise amabandla onke ezombusazwe uluhlu lwabalelungelo lokuvota i-voters roll ngaphambilini kokhetho. Abanengi bathi umnumzana Comrade Chinks kumele aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Kwanele okwalamhlanje, mthokazi omuhle olivalelisayo ngontungameli Nkomo lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, muri yeZimbabwe.